ukuthi uhulumende lo uzabe minjani kuya ngokuthi iy'nkulumo eziletha lokho ziyabe ziphunyeleliswe kanjani, ngoba phela kuyabe kufanele kukhangelwe ukuthi okudingakalayo kuyini njalo uhulumende ofunakalayo nguphi. Ngibone ngani inkulumo kaPresident uChamisa leyi imelana lokuthi ngembala kokuthi atsho njalo usevele owatho wathi kule ndaba ezinhlanu ezimele zihlaziye zifundise ukwenzela ukuthi lezi liqhube phambili. Uhulumende lo ebe nguhulumende okhangelela ukuthi olungiselwe ukuthi aphumelelise lezo ndaba ezingu-5 azithi zona yi-5-point plan ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole ukuqalisa kakutsha.
Yiziphi lezo zinto ezinhlanu mhlawumbe ungathanda ukuchasisela abalaleli abangazaziyo?
Ezinhlanu lezi zithi uPresident Chamisa ukuthi kufanele kulungisiswe udaba lwesisekelo sombuso welizwe sisetshenzwe sibe ngendlela eqondileyo, njalo kukhangela indaba yokhetho ukuthi isikhathi sokuxa kusenza ukhetho lusuka lube lukhetho olungathenjwa ngabantu njalo olulandelwa yikubhidlika kwe-economy kumbe singathi kwezomnotho welizwe. Sokukhangelwa indaba zama-council kumbe sithi indawo ezizimele zodwa ukuthi kathi zisebenza njani ngaphansi kwesekelo sombuso welizwe esika-2013. Bese ukhangela njalo ukuthi okuhluphayo kwi-economy kuphi, ngemva kwalokho sesikhangela ukudlisana okuphakathi kwelizwe leZimbabwe lamanye amazwe omhlaba nje jikelele.
Kuhulumende elithi kumele aphathe okwesikhatshana lo, yebo uyatsho ukubana kuyabe kuyakhulunyiswana kubonakala ukuthi ngubani omele abe kuwo. Lina lingafuna ukuba kuwo yini luhulumende?
Okuqakathekileyo kupresident Chamisa ukuthi izinto zilungele uZulu weZimbabwe. Ngakho-ke impumela eyabe itholakale kukhetho nxa ijekisa ukuthi kufanele kube lo muntu osuka kubazidlali kapresident Chamisa kumbe labantu khonokho ngibona ngani kungaba into ezenzakala. Ngibona ngani akula ngenye indlela esingathulisa ngawo kumbe esingaduduza ngayo umkhonomi ngaphandle kokuthi silethe ubukhokheli obuthembakalayo njalo obukhangelela ukuthi bungalungisa izinto ngokushisha obufana lobukapresident uNelson Chamisa.